Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 15 kuNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iqhubekela phambili ingxoxo ompikisano ngokunanzwa kwelanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe eminyaka yonke, amabandla ezombusazwe aphikisayo esithi aliqakathekanga leli langa.
Izimali zikaZulu, izimali zabantu eziphumayo zisiyathakazelela ilanga le-birthday, okumele kube lilanga lemuli lomndeni wakoGushungu, hathi lizwe lonke nje.
Wodwa ibandla leZANU-PF ligcizelela ukuthi ilanga leli liqakathekile okokuthi sokufanele lenziwe ikhefu ngenxa yemisebenzi kamongameli Mugabe elithi iyabukeka.
Lokhu uma sikhangela imbali ekapresident, ipresident wethu uRobert Gabriel Mugabe, izinto asezenzele iZimbabwe, izinto asezenzele iAfrika, ngibona kuqakathekile ukuthi usuku lolu sibe silukhumbula ngeminyaka ngeminyaka.
Sizaxoxa ngokwenzakala emaphandleni, sizwe leziphathelane labatsha. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zithi ilizwe lichitha imali ngokunanza ilanga lokuzalwa kwamongameli Robert Mugabe eminyaka yonke ngoba kunengi okuhluphayo elizweni okufanele kulungiswe. Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo okunanza leli langa ngeviki ezayo ngomgqibelo eVictoria Falls asesemaphethelweni, njalo linxusa abanye ontanga kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi ibandla kumbe inhlanganiso ukuthi bebambane bencedisane ukuhlanza idolobho leFolosi ngaleli langa ngasikhathi sinye behlonipha umongameli Mugabe kanye lelizwe leZimbabwe. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esiqhuba lesiphathamandla sogatsha lwabatsha bandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Decent Bajila, yena othi umongameli Mugabe kasosibonelo esihle kwabatsha ngoba esephula ilungelo loluntu, kukanti akusoqiniso ukuthi umkhosi we-21st February Movement lo awusebenzisi imali esesikhwameni selizwe.
Kuyabe kuyimali evela ngaphi yonke leyo, kulamasosha, kulamapolisa, kulama-CIO. Siyakwazi ukuthi lezinye ingatsha zikahulumende lazo futhi ziyafuqelwa ukuthi ziye khonapho. Izikolo kuzasetshenziswa amatafula lezitulo zezikolo khonapho ngosomabhizinisi baphi abake bayezibhadala zeni lezi zikolo. Ungakhangelisisa la makhansili ayiwo lapho kuzakwenzala khona i-birthday leyo, kukhona nje kwaba lazo zimali zikaZulu, zimali zabantu eziphumayo zisiyathakazelela ilanga le-birthday, okumele kube lilanga lemuli lomndeni wakoGushungu, hathi lizwe lonke nje.
Abatsha laba bathi kumele ilanga leli kuthiwe likhefu.
Ilizwe leZimbabwe lama-holiday amaningi kakhulu kakhulukazi, and lokhu ngezinye zezinto eziwisa umkonomi, ngoba nxa kungathiwa i-holiday abantu abasaya emsebenzini, amafemu ayavalwa, zonke lezi zinto. Nxa singathi bonke abantu abezinto ezihloniphekayo ezimangalisayo sizagcina nini? Silokhu sinikeza ama-holiday ngelanga lokuzalwa komuntu. Silabo Casey Coventry, silabo Peter Ndlovu, silabo Oliver Mtukudzi, bonke labo ngamaqhawa khona elizweni labo. Ma kungathiwa siyenza ilanga azalwa ngalo libe yi-holiday, sizaba lama-holiday amangaki ngomnyaka njengelizwe? Nyami beqinisa ubaba uMugabe mzwane ezakushiya uzahambe ebekwa endaweni lapho kubekwa khona amaqhawe esizwe. Yinhlonipho eyaneleyo yena leyo. Asimeni ukuthi sibambe ilizwe lime manzonzo ngendaba yokuthi uzibani wazalwa mhlakabani.
Lo mnumzana Tisen Pajila, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube. Kodwa umnumzana Thamuka Nyoni, umgcinisihlalo wabatsha kubandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleni North, uthi ibandla lakhe lilolonga amalungiselelo okuqhuba lomkhosi, njalo likhankasela ukuthi ilanga leli lenziwe ikhefu.
Ngokufundraiser singenile emakampanini yasikabalandelela ukuthi izothi sebekukhuphe okungakanani, but bathembisa ukuthi khona bayasupporta lolu hlelo. Hhayi, ukuqhubeka kuhle, umsebenzi uyaqhubeka kuhle, njalo abantu nje sebemele emzana welanga ukuthi kusiyafika mhla ka-20 sesisenza sesipolisha up ukuthi sifunde ukuyini okuyabe sokusilele, gijime masinyani sihlanganise ilanga lingakafiki.
Ye, uke wathi liyanxusa bonke ontanga lanxa bengasibo bebandla leZANU-PF, lile qiniso lokuthi labo bazakuza njalo basekela lokho okwenziwayo.
siyabanxusa ontanga bonke, wonke untanga waseZimbabwe. Ngoba lolu usuku awusosuku olwephati, it's not a rally, but isuku lapho thina as youth abeZimbabwe esibambana khona sithakazelela umongameli wethu welizwe ungakhathalekile ukuthi uphuma kuliphi ibandla.
Ongathanda ukuxwayisa ke abanye ontanga ngoba abanye bakhuluma lapha emaceleni ukuthi hayi lolu asilohlelo oluhle olwenziwayo, akumelanga kube kunanzwa ilanga leli elokuzalwa kwamongameli.
Into engayixwayisa abantu ukuthi thi umuntu yena ngokwakhe unesikhathi lapho acelebrate khona usuku lwakhe lokuzalwa. Ngakho thina sithi umongameli wethu welizwe unguhead of the state. So i-movement day yaqeshwa ngo-1986, which means this is the 29th anniversary. Kuqakathekile ukuthi njengomongameli welizwe simenzele lolu suku lapho esanikezwa khona ithuba njengabasha ukuthi sikwanise ukusondela kuye, sikwanise ukuxoxisana laye umongameli wethu welizwe.
Daba lwemali abanye bathi imali ngabe iyasebenza okunye.
Into eyenzakala ukuthi thina si-approach ama-companies, imali kayiphumi epathi, si-approach ama-companies ukuthi besincedise kulolu hlelo. Ipathi yona ikhona nje ukusupporta nje lolu hlelo, akula mali esuka kuhulumende, konke lokhu okwenzakalayo sikunikeza through ama-donation.
Abatsha bebandla lezanu PF likhankasela ukuthi ilanga leli lenziwe ukuba likhefu. Kungani libona kufanele ukuthi umongameli kube lekhefu lelanga abizwa ngalo?
Lokhu uma sikhangela imbali eka president, i-president wethu Robert Gabriel Mugabe, izinto asezenzele iZimbabwe, izinto asezenzele i-Africa, ngibona kuqakathekile ukuthi usuku lolu sibe silukhumbula ngeminyaka ukwenzela ukuthi khona sisale lokhu sikhumbula imisebenzi yakhe emihle, njengalokhu kusenziwa lapho sikhumbula amaqhawe ethu asilethela inkululeko. Ngibona kuqakathekile ukuthi njengabasha lolu suku sihlale silunanza iminyaka yonke.
Lo mnumzana Thamuka Nyoni, umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla lezanu PF esigabeni seMathebelele North, sixoxela ecingweni eseVictoria Falls. Namuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni, intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe uxoxa lenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Agenda Trust, yona eqhuba izifundo zokuthuthukiswa kolwazi lokuhlola ukusebenza kweziphathamandla zikahulumende ngabatsha kuzigaba ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela emadolobheni ngenjongo yokuthi abatsha bengasaleli emuva kuntuthuko.
Isikhulumeli se-Youth Agenda Trust umnumzana Francis Rhodes uthi inhlanganiso yakhe isisungulele umsebenzi ezabelweni ezedlule ezilitshumi lantathu elizweni lonke ifundisa abatsha ngokuqakatheka kokuba bephatheke ukuhlola indlela iziphathamandla eziyabe zikhethiwe ezisebenza ngayo. Umnumzana Trust Nubu ongu-programs officer kule inhlanganiso uthi lo nyaka bafuna ukuba abatsha bekhangelisise ngokusetshenziswa kwemali zamabhajethi nguhulumende lamakhansili.
Kumele bekhangele ukuthi labo vele uma bese bekhetha umuntu, kumele bekhangele ukuthi umuntu lo kuyina kuyenza. Uma kukhona lako babona ngani vele akuhambi kahle, bembizi behlale la ephansi bomuntu laba sibona ngani vele kule zinto ezingahambi ngendlela. Into kade sikhangelela kakhulu njengomnyaka lo, sibe sithi sifuna ukuthi siba organize abatsha la ukuthi uma sokwenzakala into zama budget, uma sokulungisa ibudget behambe la bephatheke kakhulu ku-budget preparation process, ukwenzela ukuthi uma bengaphatheka babe sebekwazi ukuthi i-budget esayenzayo ngemali engaka, i-budget le sifuna ukuyibona isebenza kangaka beyilandelela abathi ngesikhiwa i-public expenditure tracking system.
Umqondisi we-Youth Agenda Trust umnumzana Lawrence Mashungu uthi izikhalazo eziningi abazitholayo kwabatsha ikuthiwa ngaphandle kuntuthuko besetshenziswa kwezombusazwe lakudlekela bengatholiswa imisebenzi noma belawo amalungelo ngaphansi kwesisekelo sombuso okumele ebaphathise. UNubu uthi imfundiso le ihlanganisela ukukhankasela inkuthazo yokulondolozwa ukuthula elizweni lokwenxatshelwa kodlakela.
Okuyenza ukuthi bengani vele njengoba bebhekana le ndubo ezifananayo, kodwa kukhanya ngani uma sokubuya iy'ndaba zempangazo bayacinga sebenjani sebetshayana. Hhayi, into eyenza injalo vele ibona laba abakhokheli babo ama-politicians ikakhulu ababuya besebenzisa konaloko ukuthi sithi njengoba bengala msebenzi bengelako abangakwenza bayacinga sebenikwa kwezimandlana nje okuncane sebesetshenziswa ezintweni ezimbi.
Mashungu uthi kumele abantu bengakhohliswa ukuthula ukukhanya kukhona elizweni okwamanje, kodwa ukuba bedinge indlela zokuqinisa ukuze udlakela lungaphenduki kumbe ukusabalala kwela kusasa. Ngaphansi kwalolu hlelo, linhlanganiso isifike ezabelweni ezedlula ezilithumi lantathu ezigoqela iHarare, Chitungwiza, Khwekhwe, Silobela, Gokwe, Makonde, Chinoyi, Muzi, Lemurewa phakathi kwezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave la kushortwave 4930. 12080 la ku 15775 kHz. Lela kanjalo kusithola ebulenjini ku internet ukheli ethi www.voaindebele.com. Okwamanje sengilichaya ezandleni zikaNtungameli Inkomo we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Tina sizintombi zobuntu.
Tina sizintombi zobuntu. Tina sizintombi zobuntu Africa sebetembetina.
Tina sizintombi zobuntu.
Tina sizintombi zobuntu.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Inkomo. Namhlanje ngixoxa loduduzile Sibanda, ilunga lenobuntu. Inobuntu liqembu labesifazana kuphela abehlabela imbube kobulawayo.
Africa sebethembethina.
Africa sebethembethina.
Ngiyakwamukela kuhlelo dudu.
Yabona njani?
Hayi siyaphila, kunjani kobulawayo?
Hayi kobulawayo kumnandi kakhulu, kuyachisa kathi kutsha umoya omnandi sokuntambama.
Hayi kuhle kakhulu dudu. Akusichazisele ngamanina obuntu lingobani?
Ini iqembu lomuntu lilamanina angu-5. UDuduzile Sibanda oyimi, uHitha Duve, uZanele Manenga, uThandeka Moyo, bese kulandela uJoyini Msiyanda.
Kuyini okwenzela khetha ukuhlabela lingabesifazana kuphela?
Sile ntshukuntshu ayikithi lapho ukuthi sitshengise umntwana oyinkazana. Anti liyakwazi ukuthi lapha esivela khona ikakhulu kudala nothika kathesi kakhulu kwakuthiwa umntwana oyinkazana akulanto angayenza ngaphandle kokuthi ayende. So thina lapha simele umntwana oyinkazana, especially kwabasakhulayo, ukuthi umntwana oyinkazana uyakwanisa ukwenza noma yini. Thina into esiyenzayo yimbube kakhulu, ibisenziwa ngamadoda kuphela. So thina sithi hayi, umntwana oyinkazana la uyakwanisa ukuyenza imbube.
Si yazibelise Germany ngenyanga kaMpalakazi, ba wamukela njani umculo wenu lapho eliya khona?
Yebo, sise Germany ngenyanga kaMpalakazi bekungasiyo isikhathi sethu sokuqala ukuthi siye khona. Bangaso isikhathi sethu sokuqala ukuthi khona, bese kuyisikhathi sethu sesithu. Ba uthanda kakhulu umculo wethu khona ngale kwele Germany, and ngoJuni kathesi kuyabe kuyisama ngale, and bathi hayi, sicela ukuthi vina libuye futhi lizosichaza ngomculo wenu lo eliwenzayo, amankazana embube, amankazana enobuntu.
Asikhangele idlalade lenu elisanda kulethula nje, yiphi ingoma ongathi ihamba phambili kulelo dlalade?
Kuya ngokuthi ngubani. Ngapha ngekhaya lezi ezingathi ngezomdabu sebezijayele, abazithandi kangako ngoba bazizwa nsuku zonke. Kodwa ngale kwele Europe, kwele boJelimana, Austria and stuff, yizo abazithanda ezomdabu zengezi traditional songs zabonyawo lami. But i-intro yethu uthina ikakhulu e-explainer thina yiyo aba ethandwa ngumuntu wonke jikelele.
Kule ngoma ethi Usibali, elithi wenzeni Usibali lapha?
Ithi yona Usibali uyasheleza, umuntu oshelezayo ngonjani? Ngoxolisayo. Vele kuyaziwa ukuthi Usibali vele nxa evele efike ekhaya uhlale engongani ngoni le Usibali.
Usibali uyasheleza, Usibali uyasheleza, Usibali uyasheleza, sheleza, Usibali uyasheleza, Usibali uyasheleza.
njalo ngani ngocacacacayo ngani ngohlonihloniphayo. So lapho kukhulunywa ngaleyi indlela uSibali afike ayenze ngayo lapha ekhaya, kuthiwa vele uhlale njani eshweleze ngani uyaxolisa ngaso sonke isikhathi. It's just a traditional song that we rearranged.
Likhuluma njalo ngokuthi lingamanina alobuntu kule ngoma yenu ethi umuntu ngabantu. Likhuluma ngani lapho?
Umuntu ngabantu. It takes the whole village to raise a child. Umuntu ngabantu. Umuntu ngabantu.
Yesithi umuntu ngeke aphile engela omunye umuntu. Lesi yisitho esikhona ngithi kwelamaNdebele, awungeke uphile kungela abanye abantu. Omunye umuntu ukhona eceleni kwakho ukuthi akuphakamise akwenze lawe ube umuntu.
Asigqibe Dudu, amantombazana afana lawe ungawatshiyela uwaphi amazwi?
Mina ngithi mantombazana aphandle ngapha lathi nje jikelele siyinobuntu sithi ntombazana, mntwana oyinkazana, ayikho into engakwehlula ikakhulu kuleli i-part lay eye-art. Ngapha kokulawayo kunzima kakhulu ukuthi uphile nge-art, and omunye umuntu akayithathi i-art ayenze umsebenzi wakhe. Ebazalini, ebadaleni, langaphi i-art ayisolutho. Kodwa thina sithi mntwana oyinkazana i-art yinto engakuphilisa, khangela thina inobuntu siyaphila siyakhatshana nge-art. Nxa interested in art, uyithanda, ithathe uyisebenzise ikwenze uphile. Akulanto engakwehlula lapha emhlabeni as long ulephupho njalo ule goal ukuthi wena uyangaphi, lento iza kuphilisa.
Hayi, siyabonga Dudu, njalo silifisela inhlanhla njengamanina obuntu. Bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo.
Siyabonga kakhulu lathi Studio 7, sibongile ukuthi lisithathe zinobuntu lisifake ehlelweni lwenu.
Velilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa loDuduzile Sibanda, ilunga lenobuntu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Esikhangele ebesilazo lamhlanje. Iqhubekela phambili ingxoxo mpikisano ngokunanzwa kwelanga lokuzala kwaMongameli Mgabe minyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo esithi aliqakathekanga, kodwa ibandla lezanu-PF esithi langaleli liqakathekile njalo sokufanele lenziwe ikhefu. Sizwe eziphathelane labatsha kanye lokwenzakala emaphandleni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.